Iningi labomama kanye lezinye nje izakhamuzi ezigulayo zihamba imango edlula amakhilomitha amahlanu ukuze ziyefika emakliniki lezibhedlela eziseduzane. UMnumzana Sande Moyo ufuna ukuncintisa ukhetho lwamakhansila emele ibandla le-People's Rainbow Coalition ku-3 ematshetsheni eMzingwane. Udok udanisayo ukuthi abantu bahamba imango yonke le behambela ize.
Le mango ehanjwa ngabantu besiya ezibhedlela emikhulu kakhulu. Thola umuntu ozithweleyo ehamba 4-5 kilometers ngenyawo elanda ikliniki kumbe isibhedlela ezathola futhi kungalamithi.
UNkosazana Theresia Ncube webeja uthi ukusilela kwamaphilisi emakliniki lokhu kufaka impilo zabo engozini.
Amakliniki njengayethu nale vele sisebenzisa igumbuthi, kwesi sikhathi iyaswelakala amaphilisi. Uhambe kumbe ngoba nje ichukela kumbe ngole BP uze kuthiwa amaphilisi awakho, okunye sokuyikufa komuntu.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Lakson Nyathi othi uhlezi ehlutshwa ngumkhuhlane wethukela kodwa lapho efika ekliniki kathola incedo.
Iqiniso lihle, akula lutho ekliniki, akula lutho, akula mithi. Uyathola iparasethi, la iparasethi mhlawumbe uyitholile uyabule nhlanhla.
Loba nje uhulumende sithi omama abazithweleyo kanye lalabo abale minyaka engaphezu kwamathumi ayisithupha lanhlanu bengabhadali ezibhedlela. UNkosazana Sipho Ncube uthi bahlangana lendleko zokugada amabhasi lapho besiyadinga ukwelatshwa ezibhedlela ezikhulu.
Kwesinye isikhathi uyathi noma ugula utholakala ukuthi eklinika kula maphilisi ayeneleyo, kuthi uyani emthabezi, emthabezi uyabe usufuna i-transport, ufike emthabezi kuthi uyani egwanda, hayi kungani kasitholi kahle i-treatment. So ukuthi siyefika eGwanda kwabe sokuzimali.
Umqondisi wesibhedlela esikhulu seGwanda uMnumzana Phuki Chimberengwa uhlezi ekhalaza ngokuthilelwa kwamaphilisi lemithi ikakhulu emakliniki lasezibhedlela ezisemaphandleni aseGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.